hayi ngapha kuthule kakhulu abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha basenza ngokuthula akula kudlwangudlwanga akula kugxakula kuxhukuzela akula khona ukuthiwa noma umuntu egqoke i-t-shirt elibandla selicala lingaba libandla elibusayo lingaba libandla eliphikisa ngoba abantu aphikisa lapha maningi uyagqoka umuntu noma i-t-shirt akuthule kakhulu kuthule kakhulu ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-tv lapha besides that hayi kuthule kakhulu
akula ngitsho leyo yedwa likelezo ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho
hayi hayi ngabani lesima ungabe kusikhuthile but hayi so far so good kuthule sibili situation yangapha hayi kuthule abahlukumezana abantu balapha kungaba nenkinga yesengaba khona kodwa ke hayi angikahlakani nakho kuthule kwamanje
kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kube bonke abantu kumbe bakhona abanye abangafinyeleli kakhulu ngendaba zabo radio labo TV
ya kusho ukuthi endaweni zemakhaya ngoba kukhona amanye amakhaya angathi kuba ne-problem nale ama-TV kabi khona bakhala ama-signal ngi-TV nama-signal namafoni kwezindawo ikakhulu indawo zeLimpopo khona babakhala khona le-Eastern Cape ngaphandle kwalokho kodwa-ke hhayi abantu bathola umbiko amabandla ayakhampena kakhulu 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 amabandla ayakhampena plus ama-stations alapha ama-TV lapha sila ama-stations phose ama-TV kushouthi sine ngaba yi-5-6-7 khonapho ayakhava ama-political parties wonke ngokufanayo wonke ngokufanayo alikho ayikho istation ebonakala ngathi uthi favor iparty ethini njengoke sikubona ekhawuthi istation still esivele singesazala ukuthi ngesepharty ethini lapha kukhululekile and kulenye iprogram abayenza ku-TV lapha yawukhampenwa leyo amabandla wonke abakhona wonke kusemplatform yenziwa kwesinye istation lapha i-ENCA abanye bayibiza ukuthi i-ETV babakhona abantu ama-leaders amabandla labantu nama-supporters bahleli kahle akuluywa nix bakhampena nje phambi kwabantu abantu wonke bekhona
siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lona lidlala ndima bani ubona ngani lila khona ukuthi liphumelele sibone kusiba lo mongameli ovele ebandleni lakhona
ukuthi lingaqoba kufika kuleyo level ukuthi lingakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne-influence ekhona kakhulu ku-parliament ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela izinto ezimi ngayo bazodla kakhulu ku-ANC yikho lapho kukhanya ngathi support yabo enkulu izovela khona maybe la kwamanye amabandla afana lapho UDM ku-EFF anginashure ukuthi bangathola abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla kwi-ANC so kukhona kuzobanika amandla ma ngabe sokusiya kwindaweni zama-coalition kuma-city council kuma-local authorities nase parliament makulama bills